mina ngikubona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila e-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwo ozasilamula ngobana umthetho wawuvele ususilamulile yena. Nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. Selayehlulelwa umnumzana Phuthi wathola amasamonisi sokuyikucatsha kuphela ngomunwe. Amasamonisi wathola aseva endaweni e-right komunye womndeni wakhe. Uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamanisi wathola akwenzayo kuphela ukucatsha ngomunwe la ngokudlala nje ngengqondo zamaZimbabweans.
Ye, ma sikhangela ke udaba lolu singathi vele wambophiselana.
Okukhona kasibophisanga yena uPhuthi. UPhuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yezanu PF. Thina esakusolayo yiground, okuthi kuground kwakungela free and fair elections. Okwakusenzakala kulezinto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni. Kwakukampeyinwa ngelanga lonalelo, ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikampeni ezinjalo, bephekela abadala ukudla, bebanika ukudla, bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emzini yabo, bebathwala bebahambisa kuma-polling stations. Njalo futhi lokwethuselwa, babesethuselwa ngama-members awezanu PF. So thina sithi i-ground yayingekho healthy la kuye uPhuthi yena ngokwakhe. Ngoba yena lo owayesenza khonoko ngubani, but okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF. Behamba ngemota zezanu PF, amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations wonke ayefakwa amalembu ezanu PF.
Kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lolu?
Ye, mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso. Izinto zonke lezi ezazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenza kahle. Abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethusela abantu kuward 9 komakhulela. Kulobaba owayengu-polling agent engasoze ngimqambe ngebizo for security reasons, ulandwe ngabantu bezanu PF izolo, but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC, usebenzela i-opposition party. So ngile audio khonapha efakiweyo, ubaba lo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe, ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona. Yikho abakutshoyo khonoko ukuthi bona basemsebenzini. So ukwethuselwa lokhu kulokhe kusiya phambili. Ukwethuselwa kwenziwa mhlaka-23 Agasti, mhlana kuvotwa ngama-election day. Khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents.